siyananzela ukuthi umhlangano iba menye ethatha indawo bese sinazo ukuthi lanele izwe lezimbabwe owethu umongameli umnangagwa upresident uba yingxenye yaleyo mhlangano imihlangano ete eminingi kangako kodwa singananzeleli xa sekuhambe kuleyo mhlangano asinaze sibone untshintsho olukhanyayo ezimbabwe ngoba ngasifa ngotshintsho sikhuluma ngokuthi lapha sivusele zomnetho welitshe sesithoni lapha sikise ngxenye imhlangano enjengale besikhalele ngxa yokungavela khona ngale kube sekule mpumela ukuthi sithole abantu abangabuya kuphelela umnetho welizwe ngokuyimfesa ezimbabwe kodwa khonoko achazise kuwoni nanxanje kuthiwa yimhlangano enjalo abantu abaningi ezimbabwe kathe sesinanti upresident uyahamba nje ukuthi achithe imali yezimbabwe ethi yakhonayo but eqinisweni ukuthi kuvuselela ezomnetho welizwe kuvusela impilo zabantu ukulungiswa kuku-improva kwe-service deliver ukulungiswa kwemigwaqo nibakubona imigwaqo ethile ukuthi izibhedlela zibe le mithi ukuthi izikolo zibe nezikolo abantu abantu bangafunelapha kuyohlahla sikubone kwayo khona nezinye indlela abantu bezibayibali beyothi hayi kuyindlela nje ukuchitha isikhathi esokuthi kudliwe imali kodwa kungela mpumela ekhanyayo ebambekayo.
Umhlangano lo uhlose ukukhangela izinto ezingaphathisa ohulumende besikhathi esizayo njengeZimbabwe. Libona sengathi lokhu kuyahambelana na leZimbabwe?
Ye, eqinisweni into esihlala eZimbabwe ukuthi ngakhuthwa ngohulumende wakusasa siyananzela ukuthi eZimbabwe akusiphathi sikangako ngoba siloke sithethe ilizwe siyakwazi uhulumende obekhona eZimbabwe sibe nguhulumende oyedwa wezanu-TF ngo-1980 namhlanje ngokunjalo futhi nganandelela khaya ngathi lokwenza kwezinto kwama-systems afakiweyo ezimbabwe akutshengisi uhulumende unayo ingqondo yokuthi kusasa kube labanye uhulumende abangangena abangasibozantiwa so ngokunjalo sokuthiwa lokwenzibabo ukuthi engxenye le samit ekhaya libanayilungiselela uhulumende abanye abazayo kusasa kuzaba nzima ngoba bathi bona isithweni bathi not teach an old dog new tricks.
Size umongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame esithi iAfrika kufanele ibe lelizwi linye yena lisukuzimela njalo isebenzise ukutholakala okuzekazileli ukuthi izithuthukise. Libona sengathi amazwi la angaphathisana.
Yes, le inkulumo enhle lethwa ngumongameli uKagame njengoba ekufaka and futhi ngumkhumbulo omuhle ukuthi ke sifunde ukuthi njenge-Afrika into zethu zibambe siziku-improve thina ngoba ngakhayela ngasikhuma nge-Afrika sikhuluma ngeZimbabwe silezi ezingeyama-minerals esilawo ezenzele ezenziwa phansi ezilethe imali eningi ukuthi vele ilizwe singazimela kube khona into ehluphayo ukuthi into zokwenezo ezithethwa phansi amazwi esingedisa eZimbabwe lapha zidliwa abantu abalutshwana kulo bugwelegwele kule corruption kulabantu abathatha izinto ezivela siyakhumbula kathe sukuthi okwenzakala ngale manikaleni endaba yamadamu kule mani ka-16 billion eyanyamalalayo lomongameli loswasiyayo umoyi umgazi wavuma ukuthi imali enjalo inyamaleni kodwa kula nto eyenziwayo so sam ukuthi amazwi kaKagame ngamazwi amahle kodwa ngendlela esibona eZimbabwe abantu belobugovu abanabo asiboni kungenzakala khonokho ngoba lokho esiza kuthola bona abalutshwana abalamandla abasezikhundleni abalamalinki ezantiyeni ibabadla bodwa bengayimprove impilo zabanye abantu.